soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 21 kuNhlolanja 2025 ngutaba kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa athi adinga intatheli izindaba yephephandaba elizimelele Newsday uBlessed Mhlanga odume kakhulu kulezi nsuku ngengxoxo zakhe lowalwa impi yenkululeko umnumzana Blessed Geza othi umnankava kumele asuke esihlalweni. Abatsha baveza imbono etshiyene ngokunanza usuku lweNational Youth Day. Namhlanje usuku lweInternational Mother Language Day olukathekisa ulimi lukamama. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapholisa athi adinga intatheli izindaba yephephandaba elizimelele Newsday uBlessed Mhlanga odume kakhulu kulezi nsuku ngengxoxo zakhe lowalwa impi yenkululeko umnumzana Blessed Geza laye odinga ngamapholisa emethesa amacala abalisa elokuthuka umongameli Masemnangagwa elokuphehla odlakela kanye lelokutshontsha. Isikhulumeli samapholisa uCommissioner Paul Nyathi wethule umbiko namuhla esithi uMhlanga wephula isigaba 164 somthetho weCriminal Law Codification and Reform Act isahluko 9.23. Lanxa uNyathi engacacanga ukuthi uMhlanga wenza kahle kahle isigaba somthetho lo sibanzi njalo sigoqela ukutshotshozela odlakela. Umhlanga yena wethule umbiko enkundleni ye-X esithi ukhulumisana loNyathi namuhla emazisa ukuthi uza kuya emapholiseni ngomvulo ngoba okwamanje akezwa kuhle emzimbeni. Iphephandaba leNewsday lithi isiphathamandla senkampani yalo e-Alpha Media Holdings umnumzana Kenneth Mafukidze laye ubiziwe ngamapholisa. Umhlanga uqhube ingxoxo loGeza ezilokhe zisemlonyeni yabantu abaningi kunsukane ezedluleyo lapho uGeza aveze khona ukuthi yena labanye abalwa impi yenkululeko abangamalunga ebandla leZANU-PF abafuni kuzwa ngokuqheliswa kombuso kaMnangagwa esithi bafuna asuke khathesi esikhundleni ngoba ekhohlakele. Izo lamapholisa anqolonge unkosikazi kaGeza ambuzisisa ngokuthi umkakhe ungaphi. Sixoxe lomqondisi wenhlanganiso yabahleli beZimbabwe yeZimbabwe National Editors Forum umnumzana Njabulo Ncube yena othi ukudingwa kukaMhlanga ngamapholisa yikumhlukuluza ngezombusazwe yokusobala.
Thina njengentatha ezindaba sibona ngani bamethusela ukuthi engavezi lolu daba. Udaba lolu yilo solwenze abantu thakazelele umsebenzi yentatheli zindaba. Yilo udaba olusegudini kungasuye uMhlanga uZulu kweleZimbabwe langaphandle bebengesoze bebekalo ulwazi lokuthi uma uveti kulothuthuva. Thuthuva lolu siluzwe ngama-interviews uMhlanga awenze leyo veti lelo obaba uGeza. Kuyasimangalisa ukuthi intatheli zindaba ezikhipha ulwazi olungaka senguye sekudingwa ngamapholisa. Thina sikubone ngazathi iwekisela kungakhitshwa izinto uhulumeni angahambelani kahle.
Lina njengentatheli zindaba lingathi kuyalethusa yini, kuyaliphambanisa lani emsebenzini wenu na?
Kuyasiphambanisa kakhulu, kuyasethusa njalo ngoba ukhumbula ukuthi kubuya ngamalanga ambalwa intatheli zindaba zihlanganele upresident uMnangagwa yenasisana itiye amalanga amathathu amane adlulayo esibona intatheli indaba isidingakala. Ukumile yena umongameli wathi yena uyi-constitutionalist. Ungakhangela i-constitution eZimbabwe ilayo indawo lapho egarantiya khona umsebenzi ontatheli zindaba, i-freedom of expression. Kuyasethusa ukuthi abantu kade behlezi benathisana itiye sokuthe kwathini ukuthi namuhla sokukhanya sokudingwa intatheli zindaba. Yikho ngithe ngaphambilini kutho ukuthi khona kule nto abangafuniyo ukuthi siyizwe ikakhulu ngemva kwalokhu okuveze ngobaba uGeza. Ngiyakhangela uzakuthola ukuthi khona kungabe ngesithiwa bathi ukubotshwa lokudingwa kwaba uMhlanga ngoba politically motivated. So now politically motivated, we have to choose.
Umnumzana Njabulo Ncube ngumqondisi wenhlanganiso yabahleli beZimbabwe eZimbabwe National Editors Forum obexoxa ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 SR. Sehlulekile ukuxhumana lesikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi ukuze achasise ukuthi uBlessed Dimhlanga wethe swacala bani kahle kahle. Namhla umhlaba wonke unanza usuku lwe-International Mother Language Day oluqathekisa ulimi lukamama. Umanyano wamazwe omhlaba we-United Nations uthi usuku lolu lunanzwa ngesikhathi sezitshabalala ezinye indimi kwamanye amazwe. Uthi ulimi lukamama luqatheke kwezemfundo ezamasiko ezentuthuko lokunye ngakho-ke kumele lulondoloze. Emhlabeni wonke jikelele kule ndimi ezedlula inkulungwane ezisithiyangalombili 8324 eZimbabwe kusetshenziswa ezedlula ithumi lasithupha. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs weStudio 7 uxoxe loThandeko Zinti Mkandla, ingcwethi kwezamasiko njalo oyengumphathi wesikolo seGwanda Secondary School.
Luqakatheke kakhulu Dube labalaleli ngoba umntwana uvele esuka ekuzalweni esesisweni sikanina aphume akhule ukhuliswa ngunina. Phela ulimi kaluhambi lodwa, luhamba lamasiko, lembali, lemikhuba yabantu. Uze umuntu abe ngumuntu ophelele kumele azi imvelaphi yakhe okugcocela imbali, amasiko, ulimi, namazilo lakho konke nje ukuthi azabe ngumuntu opheleleyo. Kuqakatheke kakhulu ukuthi ulimi lomntwana olungolukanina luqakathekiswe ngoba yikho okunye okubumba ubuntu bomuntu.
Kodwa kanyazani okunye sokuthabalala baba Mkandla, kwenziwa kuyini?
Kwenziwa yikuthi umhlaba usuwabho ngupitipitikana nje kwahlangana abantu abalemikhubo etshiyeneyo lezizwe ezenza izinto ngendlela ezingahambelani labanikazi bendawo lapho ababe khona. Yiko kwenza ukuthi kuye khona lokhu lokusabalala emazweni njengoba lani liphethe yakhona ngapho. Abantwana sebethatha le mikhuba yakomakhelwane lezinye izizwe kube sekungathi kuyalahleka. Kanti-ke labanye abantu bafundile bacabanga ukuthi ukukhulumisa abantwana ngesiNgisi lanezinye izinto labothelevishini kwenza umntwana abe ngumntwana ongcono. Yikho okuzabangela ukuthi abantu bakhule bengelabuntu obuphakamisekayo obulohlonzi.
Ye, kuvuselelwa njani ukuthi kungathabalali indima ezinyengelezi?
Umlandu ukithi thina abazali nxa sizazi ukuthi singobani singakulungisa khona lokhu. Nxa thina sizigqaja siziqhenya ngokuba yithi kwethu, asoze sivume ukuthi abantwana bayesithathela imikhuba yakomakhelwane bayelithe lapha egumeni. Njengalokho okunye sesikubona ukuthi kanti ozala omunye ngubani? Umzali uzala umntwana ngoba umntwana ngiyosezala umzali. Indaba iyithi njengabazali laba okumele bagcine amasiko abantu njengezinduna labadlisa labosobhuku xa labo bengabakithi, ngoba labo sobhuku abanye sebangabe emzini ngabasazihluphi ngezinto lezi. Lo hulumende okhona nxa enguhulumende kahloniphe inhlalo yabantu abathiyeneyo elizweni lakhe.
Lo ngumnumzana Thandeko Nsinti Mkandla, ingcwethi kwezamasiko esintu njalo owake waba ngumphathi wesikolo seGwanda Secondary School obexoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseGwanda. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafithane. Abalwisana lohulumende weSudan abakubutho leRapid Support Force kubikwa ukuba sebebulele abantu abaningi esigabeni seWhite Nile, ikakhulu endaweni ezivalisa eye Al Jitaina lapho abehlulwe khona libutho lelizwe. Inhlanganiso yePreliminary Committee of Sudan Doctors Trade Union ithi kubulewe abantu abedlula amakhulu amane 433 kusukana ezedluleyo. Umkhokheli wakele Israel uMnumzana Benjamin Netanyahu uthi uzajezisa kabuhlungu iHamas uma ingabanikanga isidumbu sikaShiri Bibas owathunjwa ngo-2023 wabulawa labantwana bakhe. IHamas inike ele Israel isidumbu esingayisiso sikaShiri Bibas kuyena liviki. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kweziphathelane leMelika, uMongameli Donald Trump weMelika labanye bakhe abe-Argentina, Slovakia le-Italy bakhangelelwe ukukhuluma emhlanganweni osaqhubekayo e-Conservative Political Action Conference kusasa kulandela ukuvulwa kwawo izolo. Namhla bahlonitsha abakhangelelwe ukukhuluma bagoqela osanda kukhethwa kuba umholi womsakazo weVoice of America unkosikazi Carrie Lake womhlangano lo osungulwe izolo ngomsekeli kamongameli weleMelika uMnumzana J.D. Vance ukhangelelwe ukugqitshwa kusasa. Ukuhlaziyalo ludaba sithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxele uMnumzana Tim Moringai ingcwethe ekhubungulayo ezombusazo ohlala khonapha kweleMelika.
I-meeting le e-CPAC iqakathekile ngoba yiyo eloba phansi ukuthi i-Republican Party iza kuyenzani in the next 2 to 4 years. Ngoba bayakwazi ukuthi vele kathesi sokuyisikhathi sokuthi bakhangele ukuthi umuntu ozaba ngumongameli in 4 years from the Republican Party, lama-candidates lawo aba angathi afuna ukungena kuma races abe khona in the next 16 months ngobani, and ukufaka lona ithuba lokuthi ama agendas for i Republican Party ngawaphi. Mina ngibona ngathi umongameli uDonald Trump uzakhuluma ngendaba zoku achieve what he's achieved in the first 3 weeks or ayekukhuluma during the election, sikhangela njenge immigration, ama tariff, loku ehlukuluza i-government or ukuchinja the way that Washington DC has been operating for hundreds of years. Yena umongameli uTrump uthi wanikwa lona lelo cebo ngabantu because bamnika the majority vote and the lama states amaningi. So inkulumo yakhe kathesi I think kuyabe kukhulunywa ngendaba zokuthi what he's achieved and what they are trying to achieve. Ngibona i-birthright citizenship is another hot topic esivalelwe yi-appeals court, so ngokunye azakhuluma ngakho.
Njengoba uMnumzana J.D. Vance esevele waba umqalisiziba lapha, kuyini okunye singakubona kulandela kwabanye laba abazakhuluma?
UMnumzana J.D. Vance sabona ekhuluma esithi yena government kathesi ihamba kuhle and banikwa bona ilokhu besithi mandate yokuthi batshintshe uhambo lwe-politics lapha in America. And sibona ngathiwa kathesi songathiwa sole confusion in Europe and le ndaba ye-Ukraine le-Russia, so khonokho lakho ngathiwa kuyi-challenge. But hayi, i-CPAC is a way forward for i-Republican Party, so okwakathesi sithi sizake sibheka nje ukuthi baza kuhambisa njani njengoba all his cabinet nominees ngathiwa sebefakiwe in place.
Lo ngumnumzana Tim Moringai olandela ezombusazwe wexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 eseOhio khonapha eMelika. Sike sizwe imibono kahulumende weMelika. Esinye isizalwane seMelika ebesibotshelwe ize ngaphandle kwelizwe sesikhululiwe. Sekulezizalwane zeMelika ezilitshumi lanye esezikhululiwe kusukela ngesikhathi uMongameli Donald Trump engena esikhundleni ngoZibandlela. Isizalwane seMelika lesi esikhethe ukungaziwa besibotshwe labanye ababili eBelarus. Ukukhululwa kwabo kuza kulandela ukukhululwa kombalisi weMelika uMark Fogel owakhululwa mhla ka-12 kuyona linyanga eRussia. Russia. Ufokela wakhuluma lwa ngesikhathi kukhululwa isizalane seRussia ebesivalelwe eMelika sisethe somlando wenkohlakalo. Isiphathamandla laseMelika esibona ngokukhululwa kwabathunjiweyo uAdam Mapola uthe omunye wabathathu abakhululiweyo laba yintathelizindaba yeRadio Free Europe, Radio Liberty uAndrei Kuznetsk. UAndrei Kuznetsk obevalelwe okweminyaka edlula emithathu eBelarus. Ele Belarus elidlelana lele Russia lile mithetho encindezelayo ukwedlula eyamanye amazwe, njalo lile zibotshwa zezombusazwe ezedlula inkulungwane 1200. U-ambassador Bola uthe ukukhululwa kwezibotshwa eBelarus kwenziwe kungela sivumelana sokutshintshana izibotshwa. Uthe abantu laba bakhululwe ngenxa kaTrump uqakathekisa ukuphendusa ezizalwane zeMelika, njalo amanye amazwe ayakulalela lokho. Ngakho-ke ngibona sengathi okwenziwe ngumongameli weBelarus yikuzama ukuguqula obekusenziwa nguhulumende wakhe, ngoba esazi ukuthi umongameli weMelika ufuna ukubisela ezizalwane zelizwe lakhe ekhaya. U-ambassador Bola uthe amazwe ahlakaniphileyo awameleli ukuthi sicele ukukhululwa kwezizalwane zethu, okungenziwa ngamanye amazwe ukuthi abe lobudlelwano obuhle nomongameli weMelika ukukhulula izizalwane zaleli lizwe. Ukubeke emgceke lokho, isikhulumeli seWhite House uCaroline Leavitt uthe ukukhululwa kwabakade bevalelwe eBelarus kunqoba okukhulu esithi kwenzakale ngenxa yokuba umongameli Trump ulesipho sokuxoxisana labanye. Ephathiswa ngohulumende weLithuania umsekeli kamphathintambo ohlangothi lwezokudlelana namanye amazwe uChris Smith uhlanganele izibotshwa lezi eBelarus wasesiya lazo eLithuania. Uthe ukukhululwa kwazo kuyimpumelelo enkulu elethwe izinqumo zikamongameli Trump. Kumbiko wakhe umphathintambo ohlangothi lokudlelana namanye amazwe umnumzana Marco Rubio ubonge eLithuania ngokuphathisa, njalo wagcizelela esithi siqhubeka sizinikele ekukhululweni kwezinye izizalwane zeMelika eseBelarus lakwamanye amazwe. Sikhuthaza ukuthi kukhululwe izibotshwa zezombusazwe ezifika phose i-1300 ezisentolongweni eBelarus. Yimibono kahulumende weMelika. Soko isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Kulokufuthelana phakathi kwabatsha abasekela ibandla lezomthetho labaphikisayo ngokunanzwa kosuku lwenesi.
Studio 7 linjani basaza abahle? Hayi, okhulumayo uNdebele from Kakhazi Protest for Change. Bakithi siyakhala thina nje, especially ngapha thina eMathebeleland siyeza zonke nje into ezikhulunywayo la. Thina abantu beMathebeleland vele thina ma singazange sancuma ilizwe lethu laphana, ngeke sithole vele ukuphumula, ngeke sithole ukuphumula, ngoba into engiyibona isenzeka laphana kithi eMathebeleland siyacindezelwa laphana. Singakhuluma sithini thina sonke nje eMathebeleland, sikhulume yonke into kumbe kube yini esingakutsho? Okuseleyo ma singazange sathatha eMathebeleland lapha thina siyimthokazi, ayikho vele into engasisiza laphana thina. Yonke izinto ezifunywayo ezezandifike strategy konke lekhana okwenzayo bazibenefita bona bodwa, konke ngayila bantu abethu.
Ye, sanibonani, sanibonani, sanibonani kuStudio 7 okhulumayo nguJay Moyo. Ngajabula le audio mayi ngafunda. Kanti mina bengicela ukuthi ngike mbe mbuze oba ngabe bekhona abakwaziyo. Kanti isadiki eyake yakwenza kwalunga kukuphi? Ngoba kwabuya ngokhetho olweZimbabwe kwehlula, manje nansi impi yale ihambila kulalutho lokhe kubulawana. Kanti yona isadiki kukuphi? Lapho yake yahamba yayenza izinto zayenzeka. Besicela like lisifuzele kwabaphezulu ngabo.
Njani Studio 7? Njani Studio 7? Thanda kudlulisa lokhu Studio 7. Kunesikolo laphayana isiselo wakho lokuthiwa isigombingo school esincisha abantwana ama-results ka-grade 7.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo.
Zimbabwe.
kulabatsha abathakazelela usuku lweRobert Gabriel Mugabe National Youth Day abathi luthuthukisa ubuntu babo kanye lenhlelo zokuziphilisa, kube labanye njalo abaluchothoza besithi kaluncedi lutho ngoba akulanto ebambekayo ephuma emkhosini nokunanza usuku lolu olwalusaziwa ngokuthi yi-21st February Movement. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcwele.
Kulokufuthelana phakathi kwabatsha abasekela ibandla leZANU-PF labaphikisayo ngokunanzwa kosuku lweNational Youth Day olunanzwa minyaka yonke ngoNhlolanja. Lonyaka umkhosi lo uqhutshelwe eZimbabwe International Trade Fair Showgrounds koBulawayo phansi kwesihloko esithi Empower Youth Secure the Future. Obekhokhela umkhosi lo uFreedom Murechu okuhlangothi lwabatsha kubandla elibusayo uthi luqakatheke kakhulu usuku lolu, kodwa abaphikisayo bathi usuku lolu luqakathekiswa libandla leZANU-PF. Unkosazana Nicole Ngwenya okubandla leZaphu ngomunye wabangahambanga emkhosini lokobulawayo njalo ongahambelani losuku lolu.
Kuningi okwenza singalazi usuku lwakhona ngoba njengamayithi kuJesu khathesi ungachiya okwenzayo umsebenzi okuncane khokho okwenzayo lapho oyabe usebenza khona uzazuzani khona ngale lapho oyabe ususiya khona ezithayithiye futhi uhlezi welele izilogani namaspeech ukuthi uzudla i-2 pieces yechickenini eyaphela ususiya etoileti langaselitshonile.
Behlukene imibono njalo abatsha ngokufiswa ngamanye amalunga eZANU-PF afuna ukuba kuguqulwe isisekelo sombuso welizwe ukuze umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028 okugqitshwa khona umbuso wakhe. UMurechi uthi bayakusekela lokhu loba uMnangagwa esithi uzasuka embusweni
ngo-2028.
Abaphikisayo bathi kulihlazo okuzanywa ngamanye amalunga ebandla leZANU-PF afuna ukuba uMnangagwa aqhubeke esembusweni kuze kuyefika umnyaka ka-2030. UBenoni Ncube olwela ilungelo loluntu uthi akumelanga uMnangagwa ahlale esembusweni kungafika umnyaka ka-2028.
President ufuna ukubusa kuze kufike u-2030. Into engiyibona engavumi kakhulu phezu kokukhuluma labanye abasha, sibona kuvuma ukuthi umuntu abuse adlulise okusemthethweni, singatsho nje ngenxa ukuthi sitasiso bantu leZANU-PF.
Kulabanye abahambe emkhosini wanamuhla akade befisa ukusondela duzane loMnangagwa, omunye wabo nguSihle Khumalo osakhulayo ofunda eMzilikazi. Esethula umbiko wakhe emkhosini lo, uMnangagwa ukhuthaze abatsha ukuba bengathathi izidakamizwa. Usuku lwabatsha lwathi lusungula lwalungolokunanza ilanga lokuzala lowake wakhokhela eleZimbabwe umuyi uRobert Mugabe owagenqulwa libutho ngomnyaka ka-2017. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Itchy was a Friday, my darling. Was a Friday.
Kuli viki kuhlelo Woza Fridays lomculi womdumo wabasakhulayo wepiano uFortune Muzamba odume ngegama lakhe lokucula elithi FT ocula ekobulawayo. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisaspan.
UFT ungene ngomculo wakulezi nsuku wamapiano othandwa ngontanga.
Igama lokuzalwa nguFortune Mzamba, ngikhulele eDingani, indawo engathi ngenza yonke into nje. La ngaqala ukucula ngu-grade 3, ngicula ikwaya. Isekondari yami ngafunda eDamba Secondary School. Kuqala kwami ukucula ngokupheleleyo ngaqala ngonyaka ophelileyo.
Dali wami wena ungadali ngothando. yini uthando lweqiniso yekuhambuthela abantu ngothando lwethu abasaze bakusize ngalutho bangane bathi
yomculo osacacileyo FG ulendlela nje lilodwa aliphekileyo uthi yomphido uyazenzela
ngiyazibhalela ngiphinde ngizicule kuleli dlalade linezingoma ezingu-9
FT usebenzela abanye ekuphekeni umculo wakhe ubonga abangani bakhe abamenza wathanda ukucula
ababizwa nguTalent Ndlovu, Elisha Ndlovu, Khuzani Nyoni noSibonelo Mkhwanazi. Abantu engisebenza nabo emculweni uSiyabonga Hlongwane noRulan D.
Umculo ka-FT uyatholakala emakhasini oziba ze-Facebook, YouTube, Instagram lamanye. Abafuna umculo wakho bakudinga ngaliphi igama FT?
Uthi FT vocalist, u-FT ngu-F no-T no-double E. Phinde njalo ngithi 07 38 33 53 50. Ngiyabonga.
U-FT nguye umculi wamapiano koBulawayo. Besilaye uhlelo woza Woza Friday. Libe lempelasonto enhle. Igama lami is Jesus Bantu.
Bonge uEzra Jesus Banda obexoxa lomculi uFT kumculo wakhe laphana kuLive Talk lingakhohlwa. Uhlelo liyalandela namhla sixoxa ngosuku lweNational Youth Day. Singeke hlukani ke sikhangeleke ebezixoxela namhlanje. Amapholisa athi adinga itatheli zindaba yephephandaba leNewsday uBlessed Mhlanga, yena obedume ngokukhuluma lomnumzana Blessed Geza. Okwanamhlanje siligqiba lapha, lisale livalesayo uDaba Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.